Inhlanganiso ebona ngezokhetho iZEC ithi isibhalise abantu abayinkulungwane ezilikhulu lamathumi ayisithupha 164,240 kobulawayo, okulinani eliphansi kakhulu kulabo kade bekhangelelwe ukubhalisa, kuthi ilizwe lonke jikelele sebedlule kancane izigidi ezine, i-4 million. Umkhankaso wokubhalisela ukuvota uyagqitshwa mhlaka 19 Mpalakazi, kodwa uZulu uzaqhubeka ebhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti emahofisini eZEC. Embikweni okhitshwe iZEC, inani labantu eselibhalisile kobulawayo lilokhe lingaphansi kwengxenye ekhangelelwe ukuthi izabhaliswa ukuvota. U-District Elections Officer wakobulawayo uNkosikazi Sithokozile Khuphe uthe laloba inani lilokhe liphansi, sebefake imizamo eminingi eyokuthi bahuge abantu ukuthi babhalise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
Ibulawayo kathi sivota registration sesiku-4 sesizamile kakhulu, sesisiyafika ku-half yenamba esiyikhangeleleyo. Sesizama ukulandela abantu ezindaweni lapho esibabona bekhona bebhizi.
Namhlanje kobulawayo amabandla aphikisayo awe-MDC le-MDCT kunye lebandla elibusayo elezanu-PF abebuthene kanye leziphathamandla zeZEC becubungula ukuqhutshwa kohlelo lokubhalisa lolu olwe-BVR ezabelweni ezintathu ezeMathebeleland. Exoxa le-Studio 7 unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthe njengamabandla aphikisayo bavumelane ukuthi uhlelo lolu kumele lungezelelwe ngamalanga angamathumi ayisithupha ukuze abavela ngaphandle kwelizwe benelise ukubhalisa. UMonzora uthi uhlelo lokubhalisa ukuvota aluqhutshwa ngakuhle ezabelweni ngenxa yokuthi izifundo zokuvota azenziwa ngakuhle njalo abantu babengelamaphepha okubhalisa. Evumelana loMonzora umgcinisihlalo webandla le-MDC ekhokhelwa nguProfesa Walshman Ncube kobulawayo, umnumzana Oscar Ncube utshele uZulu ukuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota kumele lwengezelelwe isikhathi.
Emhlanganweni wanamhlanje siphume lokuthi ngenxa yokuthi kube lenhlupho eziningi ebantwini bakithi ukuthi bafinyelele ukuthi bayirejista, sicele-ke savumelana ukuthi kasi-extendeni uhlelo lolu lokurejista abantu ngezinye izinsuku ezingafika 60.
UNcube ugcizelele wathi ibandla lezanu-PF likhuthazwe njalo lavuma ukwekela ukuthatha inombolo zephepha lokubhalisa ukuvota ama-serial numbers ngesilungu.
Sinanzelele ukuthi kuma-provinces amabili lawa ngaphandle kwakobulawayo, i-Mark South ne-Mark North, kule banye abafowethu abelinye ibandla ngathi abebandla elibusayo bebethithi bona nxa umuntu eqeda ukurejista bambize bathathe ama-serial numbers awesinuthu leso asiphiwe iZEC. Sike sagcina-ke ngokuthi kakungenzakali lokho.
Umhlangano lo ubuhlanganisa amabandla amathathu alabameli edalele ephalamende njalo umlandi wawo ubungowokulungisisa imithetho ekhangele ezokhetho. Uhlelo lokubhalisa ukuvota lukhangelelwe ukugqitshwa mhlaka 19 Mpalakazi ngo-2017. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.